inkantolo zonke zilokhe ziqhuba nje imeseji eyodwa ukuthi into eyenzakalayo yinto esiphakisa igunya labanye. So ama-rights abantu ababethole ama-permit previously abesencindezelwe. So kuyakhanya mpela ukuthi ne-constitutional court ifaka mpela isinqumo esifanayo.
Ye, ngaso kunjalo-ke abadabuka eZimbabwe sokumele benzeni? Uyakhumbula ukuthi kwenza isinqumo lesiyana ukuthi kumele kodwa belokhu belungisa amaphepha abo khona?
Kufanele, kudala vele abantu sibacela sithi aba-aplayela ama-waiver. Naye nje uminista nakhona ube-challenge le-decision. Ube uyikuthi uyakuvuma ukuthi uzanika abantu ama-waiver ukuze kuwaive ama-requirements la behluleka ukuwenelisa. Uminista yena into akhala ngayo ukuthi le nto i-temporary ayingeke ikwazi ukuhlala iqhubeka lokhu i-temporary. So ngathi kukhuthana nje thizana okusokusenzakala ngenxa yokusetshenziswa amakhodi. Kodwa-ke yena uyakuvuma ukuthi abantu aba-aplayela ama-waiver abese banika ama-waiver bese bekwazi uku-aplayela ama-mainstream permit ukuze beye ku-mainstream system bangabi ku-temporary system edinga ukuthi njalo nje i-cabinet ihlale phansi.
Ye, kodwa abantu bakwenza yini khonokho mkhwanazi kumbe sebezihlalele nje embelela inkantolo sonkesikhathi?
Ayi, ebhadi-ke inhlakuthendi sibili abakwenzi abantu abaningi. Yebo, vele bakhona sebekwenza, kodwa lamanje lokhu sithola umuntu afone ebuza ukuthi kanti mkhwanazi sekwavalwa yini. Uthole ukuthi akula muntu olalelayo uma sicela sithi aplayelani phela ama-waiver ngoba bakwenza kube nzima even uma sekuyi-negotiation ngoba kuyathiwa hhayi abantu bakini abafuni uku-aplayela ama-documents. So abantu baningi abalokhu bengaka-aplay la manje lokhu kuyikuthi uyezwa lo lalo engikhona ebuza ngathi abajahanga nje bazihlalele.